sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngasonto mhla ka 3 kuMfumfu 2023 Mokep Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje noma kuthone kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapolisa like ama stop and search akade bewayenzile baya search izimoto ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu
sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine.
Umuntu lowo uye isikliwe nje esiphonguzama ukungcolisa ibizo lomhlangano wethusile ibizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change sebelubele idala lepalamende bezama ukuvimba ukuxhotshiswa kwamalunga abo umnumzana Sengezo Jabangu. Kodwa uJabangu uthi bachitha isikhathi sabo. Salethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abafika inkulungwane sebefile kulandela ukuqhamuka kwempi izolo phakathi kwele Israel lePalestine. Abezindaba abeReuters labeAssociated Press babika ukuba iHamas ehlasele kwele Israel kusukela izolo ekuseni edolobheni leSderot lamanye isibulele abantu abafika amakhulu ayisithupha 600 kuthi njalo ele Israel selibulele abafika phose amakhulu amane 370 ePalestine. IHamas ithi ithumbe amasotsha amaningi akwele Israel lezizalwane zakulelo lizwe. Kulezizalwane zakule Melika okubikwa ukuba zithunjwe yiHamas. Umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi izaqhubekela phambili impile kuze kwehlulwe iHamas. Kusenjalo iHezbollah yakwele Lebanon elusana lele Israel isihlasela kwele Israel isithi sebekhathele ngokwenziwa lelizwe leli. Ele Israel lithi lizaphindisela njalo lizatshaya kuzwele eGaza Strip ePalestine. Kwele Melika umongameli Joseph Biden uthi basekela ele Israel empini le elakho ukuqhubekela phambili okwesikhathi eside. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe odabuka eZimbabwe ohlala eTel Aviv kwele Israel.
Namhlanje noma kuthone kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapolisa like ama stop and search akade bewayenzile baya search izimoto ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu so izimoto vele bezihamba kancane kancane zithatha isikhathi aye ngagcina ngehla ngibuyela endlini so into esesiyilindile manje ukuthi laba bangayahlasela namhlanje ntambama umbe behlasele ebusuku noma emadabu kabusa laba bona futhi sokuyamele baziphindiselele bayaphindiselela nini ngoba ngendlela into abayenze ngakhona this time khanye bihleleke ngenye indlela nje labo ekhanya ibadida bona laba bala so asikwazi ukuthi like bazilungiselele okungakanani ngoba iqiniso bayalazi vele ukuthi into abayenzileyo laba bazophindiselela. So umbuzo ususe kuthini mabe bekwazi ukuthi laba Israel Defense Forces izophindiselela bona bahlele ini ukuthi mangabe Israel ingaphindisela then bona nabo bazophinda baphindisele kanjani.
Singathi ke wena ngokwakho sibili khona lapho khona wethuke kanganani?
Kuyethusa lokhu Dube, kuyethusa ngoba 2021 sawabona ama rockets asiko 2000 something kanje kodwa umehluko ukuthi laba yabe Israel babe hambe bayahlasela ngale babulala ama leader wabo so yinto ababeyilindele kodwa leyi eyayizolo yinto nje bathethe by surprise yikho umonakalo ube ngaka ngoba ayikho into kade behambe bayayenza so far ngale bebengalindelanga ukuthi labana abantu bazophunga uvuka nje beyenze ngendlela abenze ngayo so iyethusa nje into yakhona uma ucabanga lokuthi abantu bakhona kuthiwa kungenzeka bakhona manje lakhona la eTel Aviv yikho amapolice evalile indawo zonke so e-checka wonke umuntu into ethusa yikho lokho ukuthi abantu abafika lapha before thina ngabo 2014 babe sitshela ukuthi hhayi lina lifike i-Israyeli silungile bekungathambanga la ngoba ma bengenile kanje bayakhona ukuthi bangene even lalamabhomba emabhasini those days kuthiwa kwakusifa abantu abaningi ngoba laliphonga ukungena nje lihlale ebhasini all of a sudden lithole ukuthi kule bhomba phakathi so yinto ethusa yona leyo lokugwaza bayathanda ukugwaza abantu bakhona so awazi nje noma uhlangana nomuntu emgwaqweni la ukuthi angavela achibilike nje
kubela kula nto ongayenza ikuphonga ukuthi nje usebenza nje
sihleli endlini manje enema ufuna ukubona ukuthi bebengazilungiselelanga okungakanani ma kuzoba lento efana lale kulama bomb shelters underground imgwaqo yonke like izitarada lapho esihlala khona kulama bomb shelter so ma kuzokwenzeka into nje amapolice ahamba ewavula izolo la enhlala khona mina eTel Aviv la bekungela bomb shelter evuliweyo so yikho kubonakala khona ukuthi yinto ebe yi-surprise like akula lapho kade singabaleka siyexatsha khona ngoba ama-bomb shelter abekhiwe bayawakhiya ma yonke into engani i-normal then ma sokungathi bayazi ukuthi maybe kule nto abayiyenzileyo ngale babalindele ukuthi bazobuya bahlasele bayawavula ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukugijima bayongena kuwo
singathi kwalapho uhulumende ulitshelani uthini kunamanje uhulumende wakhonapho
basitshela ukuthi sihlale ezindlini especially namhlanje yebo bebesitsho ikakhulu kula madolobhona la lapha abajampe bangena khona ngale lapho kusekhona abantu abaningi so far but lathi ngapha ngoba izolo ngingabona ezinye i-news ekade zisekuletha nazo kukhulunywa ngokuthi sihlale ezindlini singavuli kungabuya kumbe kugogoda amasosha kumbe amapholisa ngoba abantu laba batshontsha izimota kwamanye ama-town kanje so babacabangela ukuthi bangena ngapha eTel Aviv ngezimota lezi abazitshontshileyo ngale lathi that's why kumele sihlale endlini ngapha ngoba asazi ukuthi right now phandle lapha kulobani and bengibona nje kuseni ukuthi ngendlela amapholisa avale ngakhona imigwaqo kungenzeka bazwile amahungahunganyana ukuthi maybe abantu laba babadingayo bakhona phakathi kwethu la ngendlela kade bevale ngayo imigwaqo amboni ukuthi bavele badecide ukuthi bazovala nje I think kukhona kade bekuzwile
uyibeka kuhle sibili noma ngingazama ngesikhiwa ungazama mpitshana
unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel besixoxa laye eseTel Aviv abakumandla le-Citizens Coalition for Change sebelobele ijale lepalamende bezama ukuvimba ukuxotshiswa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC uthi benza lokhu ngoba uJabangu wenza okusekhanda lakhe hathi owebandla le-CCC uJabangu ufuna ukuxotshiswe amalunga edala lepalamende kanye lamakansila athi ancindisa ngudlu kukhetho olwaqhutshwa ngoncwabakazi umkhwananzi uthi akuqedakali ukwenziwa nguJabangu
avele kungamanga phela atsho uyakwazi ukuthi thina kubandla le-CCC asilaso leso sikhundla esika secretary general
singathi ke incwadi leyi elotshelwe umdenda sizwa kuthiwa ke belikhuluma ngakhonokho ukuthi wenza into yekhanda lakhe akusitshele ngamafitshane ukuthi ukhamba njani
yebo kuliqiniso ukuthi umuntu lowu isikliwe nje esiphonga ukuzama ukungcolisa ebizo lomhlangano we-CCC lebizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa yikho sikuchasisa bachasise ukuthi hayi nangamlandeli lo uyazidangela wenza into zekhanda lakhe yena engaso lalunga lebandla le-CCC
ye kodwa ngokukhuluma kwakhe phela uJabangu uthi yena uzibambe esidukwini sibili ngabe kuthatha ngaphi khonokho
angazi ukuthi kuthatha ngaphi emabhawa kumbe ngaphi ngoba ngapha kithi i-CCC asilaso leso sikhundla akhuluma ngaso
ye kodwa yena uyakhuluma lapho uthi uvele ulilunga le-CCC manje njengoba-ke kungazani ama-branches enu akukhanya ukuthi kume njani liyakuphikisa njani ngakhonokho
asina mabranch, asina masela, asina secretary. Njengokuchase ngikwenzileyo, abantu bekufuna babekwazi ukuthi hayi bengalaleleli umuntu, bengamlandeli ama-members of parliament, alandele ngokulalela lo Zulu jikelele lweZimbabwe, ubaba uNelson Chamisa, ngoba nguye umkhokheli wethu, labanye bathi akhokhela lawo.
Ye, kodwa engabakhipha-ke abantu laba edale lepalamende lizakwenzani?
Sabona nxa sesifike khonapho, kodwa sikhangelelanga ukuthi bakhitshwe abantu laba, ngoba bakhethwa ngabantu phansi kwebandla le-TCC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa. Nguye olelungelo lokukhuluma nokumelela even ukurekhola abantu laba esikhuluma ngabo. Nabe ngakwenza lokho kele kutshengisa ukuthi vele iZANU PF ayifuni ukuhlonipha impumela yokhetho lwabantu kweZimbabwe, phezu kokutshontsha ukhetho abakwenzayo, nokugxukela nokuhlukukwenza abantu beZimbabwe, nokukhonona okwenziwa yisada, akwenziwa yisada kwi-African Union. Amboni ukuthi engaphinda benze enye into enjengayona leyo.
UMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, kodwa uJabangu othi abaku-CCC bazama ukukhuluma laye ngasese ngodaba lolu.
Akubuyelwe emuva, emuva sokukhathana kakhulu ukuthi sibuyele emuva, and phambili sokuseduze ukuthi sichaphe umfula. Sikhuluma senze nje, bayakhuluma bathi kabangazi, but basenda abantu ukuthi kube le dalo. Nxa bekhuluma kumidiya bathi kabangazi, kodwa ngasese bayabhoda bathi kuyanini sikhulume nini, ngoba into eliyikhulumayo leyi yiyo sibili. So sebethumele othimba, sebethumele bonke abantu, that I cannot mention all the names, but sebebathumele ukuthi sikhulumisane. So I cannot ngikhulume ngoba kusaseyimfihlo yephathi. Bakulabantu asebebathumele ukuthi sikhulumisane.
Kubatshelani abantu la?
Ngithi kabahambe kumidiya kuqala, bafike bakhiphe amazwi abo okuthi thina singama-terrorist. Abahambe kumidiya bafike bakhiphe amazwi abo ukuthi kabasazi. Abahambe kumidiya baye-correct narrative ukuthi thina asazakali, akula membership ekhona ngathi. Yethi bona ingani balayo i-membership, ingani bona bangunkulunkulu ukuthi nxa sokusiza kibo i-membership is not required. I-membership is required only nxa if their authority is being challenged.
Lapha-ke uthi subethele isipikili zokugcina esokuthi awusozukhulume lapo.
Ukukhuluma labo vele kuyize, sebephuzile kakhulu. Sesingakhulumisana, sesikhulumisana nge-way forward, ngoba i-way forward yethu is very clear. Savumelana sifoma iparty ukuthi sesishiyana lezinto ze-MDC, sebesithathele ibizo, asidinge nini ibizo elitsha. Nxa singathola ibizo elitsha, sesilitholile nanti ibizo, basithathela futhi okuthiwa ngu-Citizen Convergence for Change. Sabuya lebizo elokuthi ngu-Citizen Coalition for Change. Savumelana ukuthi singaqeda lapho sizakuya ku-Congress.
UMnumzana Sengizo Jabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Reuters babika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 ababhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba kwele-Afghanistan. Ele-Russia lele-Ukraine aphoselana amabhomba emingceleni yamazwe la, ngesikhathi ele-Ukraine izama ukwethula ibutho lakwele-Russia esabelweni seDonetsk. Soke isikhathi sezamasiko. Isiqhubeke-ke inkosi enkulu kwezamasiko namhla-ke sixoxa le nyanga enkulu, inyanga njalo elodumo, uDavid Mkhabinyana Ngwenya khona ngale ke koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya, kunjani baba?
Hayi, ngiyabonga Dube, nami ngiyamukela.
Ye, ake sixoxe-ke ngokucela izulu, kuhamba njani, kwenziwa njani, liphehlwa njani?
Esintwini kulabanikazi obuyiwa kubo abayibo abacela izulu, abaphathi bezindawo esingathi thina omanyangwa ePlumtree, onebane eGokwe, ejilo lahapha elokhuzeni uMaswabe Dula.
Singathi kuqaliswa nini konoko, kwenziwa nini?
Isikhathi sokuchela izulu licelwa ngesikhathi sonethi kuyavalwa nje kunalinyanga njengoba seliduma. Licelwa lingakadumi izulu. Kwesinye isikhathi khonapha nje sewula kwenzeka ukuthi abanye basebenzela khonale licishe inyawo zabo. Kodwa isikhathi sokucela izulu khonapha nje ku-August. Abantu babelungiselela ukuthi kuyephekwa amatshwala kulezo ndawo.
Ye, siyakhumbula kudala-ke kwakuzwe kuthiwa-ke kumele singene iganga abantu ba bafuze izindlu zabothekwane kujiswe konke lokho kudozwe lamathambo. Yikho yini khonokho ukuthi kumele kwenziwe?
Kuyimfanelo sibili. Khonapha koBulawayo baphumile abantu besiyabutha izibi amathambo njengokusitsho lamalembu pho imhlobo sedorobho. Sinabantu abathi bakhululekile nalo wenza intando yakhe, siko lungabe lusaba khona. Sikhuluma sisezengeke aphephezela amafleki abomvu egangeni lapha enza intando yabo. Kodwa konke lokhu kuwumlando wezinduna. Asibokwazi ukuthi khonapha emadorobheni sinabantwana bezinduna, labo lalabo balezinduna zabo sizohlangana lapha koBulawayo. Kuyadingakala ukuthi izinduna kube yizo ezikhuza abantu ukuthi yebo kambe liyahamba le emadorobheni, kanje selizasonela lidilize amasiko, gcinani ngamasiko enu. Kube sokusithi umasipala naye ungumntwana wezinduna, ewumntwana wezinduna njalo kufanele ukuthi benze imikhuba edingakalayo ukuthi yenziwe emaphandleni. Ancedise ukuthi amalembu wonke lasegangeni kafuneki. Okukhona namhlanje Gift Dube ungafika lapha koBulawayo ungahleka. Isiyaluyalu kwezulu kwaZulu egangeni lapha izinto ezenziwayo zimbi kakhulu. Yikho okudala ukuthi izulu nxa selisiza lize ngolaka lichachambe abantwana baze bacatshe ngaphansi kwabonina. Yikho konke lokhu kuyadingakala ukuthi sisebenzeni lo masipala singabantu bosiko sonke nezinduna. Izinduna kube yizo kakhulu nabayisa nabosobhuku abazama ukuthi usiko luqine. Ngoba induna ngeyosiko, ulisa ngosiko, usobhuku ngosiko. Yikho engakutsho.
Yeah, siyakuzwa kakhulu-ke. Le inyanga enkulu uDavid Mkgabanyana Ngwenya besixoxa laye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyabonga kakhulu Ngwenya, ungadinwa nakusasa ba. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontungamela inkomo. Ye, sathi silethele udaba lwethu silontungamela inkomo kwezokholo lwesiKristu. Sathi sizwe ukuthi uhamba njani. Khona ngale.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngithanda ulibingelela kumbe sibingelelani bazalwana abathandekayo enkosini ngosuku lwanamhlanje. Njengihlala yenza sivume sibonge isipho sokuphila ngobana ukuphila kusesandleni sikaJehova. Thina okwethu ukubonga ubana namhlanje singabaphilileyo njengoba sisazi ubana baningi kade befisa ukuthi baphile njengathi kodwa abanye kwehlule. Ilizwi lethu-ke namhlanje elokubana siduduzane ngalo, sivuselelane ngalo, siyalithola encwadini yokuloba kukaJohane, omunye wabafundi bakaJesu. Sizafunda isahluko seshumi lanye uJohane chapter 11. Sisukele endimeni amashumi amabili leyodwa siya endimeni amashumi amabili lantathu, uverse 21 siya ku-23. Kufundeka kanje. Wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umnewethu nga engafanga. 22. Kepha ngiyazi nakaloku ukuthi nokuba yini ongawucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uzakunika khona. Verse 23. UJesu wathi kuye, umnewenu uzakuvuka. Zihlobo zami ezithandekayo enkosini, ilizwi leli likhuluma indaba eyinye edumileyo eyaziwa kakhulu eyokuvuswa kukaLazaro lo owayengumfowabo kaMartha noMaria lo esizwa ukubana uJesu wayemthanda emenza umngane wakhe. Ake siyikhangeleni indaba le siyihluzisise kahle ukuthi lapho esihleli khona endaweni esihleli kuzo bakhona abantu kumbe imizi ezingayifanisa loLazaro ukuthi yake yaphila leyo mizi kwaba labantu abalobuntu kwaba la magama ayimnandi endlebeni zabantu bephakanyiswa indawana zonke ngobuhle ababebenza. Kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi imizi leyo eminye iyaphenduka yaba ngamanciwa abantu bengafanga bengathuthanga. Ngitho ngoba imizi yona leyo eyayibukeka kayisabukeki. Ubuhle obabuphuma kuleyo mizi kabusekho. Labantwana ababelalela bephakamisa abazali babo abanye sebakhula baphenduka izigebengu. Kuyafana nje lokuthi ubuntu babo sebafa njengoLazaro. Ungalalela ufunde indaba uhlangana lezinto ezihlasimulisa igazi. Uzothiwa umntwana kambe uthethe ingqamu wagwaza wabulala uyise lonina. Awukhathelekile ukuthi kwakutheni ngaphi. Umzali ngumzali. Ungabona umntwana esesenza isigameko esinjalo ubuntu abusekho kuye. Nguye lo obikwa ubana uvele usefile lanxa yethu yaphila. Kodwa ke uMartha lapha ukhuluma loJesu uthi aluba Jesu bukhona lapha egumeni uLazaro ngabe kafanga. Imizi eminingi ibulawa yikho lokho ukuthi uJesu kakho emagumeni ethu. Kasikwazi ukuthi sibambe ngaphi sithembe ngaphi. Yikho imizi singela kuzwanana sixabana ukusa kwamalanga sidiliza lamagama amahle esasilawo. Ngoba uJesu akekho emizini yethu lempilweni zethu. Kuthi uverse 23 uJesu wathi kuye umnewenu uzakuvuka. Banini lethemba bazalwane kuJesu. Ubana le mizi yona le ehlala abantu engathi ngamanciwa bona abantu bekhona abanxuse uJesu imizi leyo iza kuvuka sikhulekene. Jesu siyakunxusa emizini yethu ukuze singabi ngabafileyo thina sithi siyaphila. Hlala lathi kuze bona phakade. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha silota bakancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami uTabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosikazi Phindile Gosha oyenhlanganiso ye Startup Greenhouse Academy othi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazane abasemaphandleni ngokubafundisa ibhizimusi kanye lokubaxhumanisa lemikhambo yokuthengisela impahla yabo. Uqhuba lomsebenzi eselupane lapho okulodubo lwabatsha babaleka esikolo besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe agoqela iBotswana South Africa. Unkosazana Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abaku grade 7 kusiya kuzinga leyunivesithi ukuthi bazi imisebenzi abangayenza njalo balungise indlela yokufundela imisebenzi.
Sisebenzisana labantu abatsha labantu abangomama ikakhulukazi abasemakhaya sibafundisa lokubonisana ukuthi amabusiness bengawaqala njani lokuthi yini abangakwenza ukuthi amabusiness lawo akhule kusukela ku-register i-business lokuthi umuntu into yabe ezithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini. So kuthiwa yi-incubation hub ne-accelerator program.
Endaweni oyelisebenzela kuyo sibona kulodubo lwabantwana besikolo ababaleka besasebancane besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungaqedwa luhlelo lwenu na?
Abantwana abaningi abayekela isikolo abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa. Sibona engathi program yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana abaku grade 7 o form 4 lama 3rd year ase university. Sebesibancedisa nge career advice. So i career coaching yesebesibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogram lesikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahle ithemba ngokubona ukuthi maybe yabo kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabo ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Sibona abanye bebaleka emaphandleni besithi akula mathuba okuzithuthukisa kwezamabhizimusi. Ubona elakusasa lamabhizimusi asemaphandleni liminjani?
Emakhaya ngibona ngathi yikho lapho kule msebenzi khona kumbe imali ngoba singakhangela abantu abaningi abasetown. Izinto abazithengisayo maybe ezilinyiweyo kumbe ezifuyiweyo izinto ezabe zivele emakhaya ekakhulukazi ngoba emadorobheni akula ndawo enkulu eyokulima ukuthi singayilinganisa le ndawo ezisemakhaya kusesengamaganga angakasebenzi kakhulu. So sabe sisithi emakhaya kule business njalo kulamathuba ukuthi abantu beyenze amabhizinisi ikakhulukazi abaye ku-agriculture kulamabhizinisi kakhulu. So i-rural empowerment and development yiyo esabe siyikhangelele kakhulu ukuthi abantu bebe lolwazi ukuthi emakhaya yikuphi abangakwenza okungaba ngamabhizinisi akhulayo.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo nkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greeners Academy ohlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana esebenzela elupane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo nguTabo Kancube.
Ye, siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube ungathina lokusasa ube losuku oluhle namhlanje. Wezemidlalo intatheli yethu yezindaba yemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKhaselaka Premier Soccer League.
Ikhamba lesheshamu linqobele bulawayo Chiefs nge-2-1 enkundleni ebhatha kuthele KFC United litshayele wangenye 1 kanyanga seColliery. Limpumela ichiye omabili lawa maqembu besekhuphule inani lemiklomelo elilayo layafika kumachumi amathathu ndawonye leleyadalwa naye litshayele Triangle nge-3 kanyanga seBaobab. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leRenters litshayele Dynamos nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium ukuthi eleGreen Fuel litshayele Cranbourne Bullets nge-1 kanyanga. Iqembu leCranbourne Bullets yile lijeke amanye engalaneni imiklomelo njalo le miklomelo yangamachumi amabili lowodwa awukacace kodwa ukuba kuqhubekane emsileni wengalani njengoba kulomehluko wemiklomelo elichumi lanye phakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye leSimba Bora lona elihlezi phakathi laphakathi kwengalani. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji ungadinwa lakusasa lingakhohlwa ukuthi kuStudio 7 siyafisa ukuthi lisithumele imlayezelo yenu ngendaba ezijeneyo. Ilingakhohlwa sibili sile ku WhatsApp yethu 2024653018. Ye ilingakhohlwa konapho. Singakagqiba uhlelo lwamhlanje othi sibone ebesilazo. Sekubulawa abantu abafika phose inkulungwane kulandela impi eqhamuke phakathi kwele Israel lele Palestine. Abakubandla le Citizens Coalition for Change sebelobele idale leParliament bezama ukuvimba ukuxotshwa kwamalunga abo ngumnumzana Sengezo Jabangu othi ungusibalukhulu kumbe ngithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Kodwa uJabangu uthi kumele bakhohlwe bephinde ngoba bachitha isikhathi sabo bamlanda ngasese bekhuluma okuningi ngodaba lolu. Yena ngakhohlwa usithumela ke inombolo incwadi zenu yeze email kukheli ethi studio7@voanews.com. Ngakhohlwa njalo inombolo yethu WhatsApp +1 202 465 03 0800 028 18. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo umthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.